amadlawa ayabonisa ukubana izinyo izizwe zimbona onguye okhokhelayo ekwephuleni amalungelo oluntu ngoba ungakhangela inhlanganiso ezizimele zodwa kakhulu zebe zikhulunywa ngokupromotha lokuphakanyiswa kwelungelo loluntu nokukhuluma ngedemokhrasi kakhulu kakhulu abantu beZimbabwe bayilwela bayifuna kodwa kabakayitholi ngokupheleleyo ngoba kanenginengi uhulumende uhamba enyathezela phezu kwamalungelo oluntu esephula amalungelo oluntu echaya abantu ewephula ngendlela ezijiyeneyo so konke khonokho abantu abasebandleni lakhe uhulumende obusayo kwamanje bayaliphula ilungelo loluntu ngendlela ezijiyeneyo kodwa ukubana ilizwe liye phambili kuqakathekile kube labantu abakwanisayo ukuthi hayi uhulumende lapha sincindezela abantu lapha ilungelo loluntu yalephula okuyikho uhulumende angakuthandiwe
yiwaphi amanyathelo okufanele athathwe nguhulumende ukuze kuvikelwe ukusebenza kwenhlanganiso ezisebenza zizimele zimela amalungelo oluntu
kunzima ukuthi sikhangelele ukuthi kube le nyathelo uhulumende ongalandeli isisekelo sombuso uhulumende olabantu abatshontshayo yezithathela imali yelizwe nje santando kungenziwa lutho ukuthi sidengenzani kuma-NGOs ngoba kakhulu kakhulu babekhuluma nge-externalization bekhuluma nge-sponsoring i-terrorism things like that lama-NGOs ayisikho ukuthi yinto ludaba lwemali ludaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu uhulumende abalwisela khona so yikho okuxokule ndaba khona ukuthi uhulumende akabe ngohulumende olandela isisekelo abe ngohulumende oyenza izinto ohlonipha lamalungelo oluntu konke lokho kunenkuzaphela.